Lanxa ukhetho lusipha uZulithuba lokukhetha inkokheli afisa zimbuse, izakhamizi emaphandleni eziningi zithi zidlela evalweni ngoba emnyakeni edlule lolu khetho ludala udlame kanye lokungazwani esigabeni okujiya uZulu sekhombana ngeminwe ngemva kokhetho. Unkosikazi Matilda Dube oyisakhamuzi evokola insiza uthi baba lokwesaba lapho kuqhutshwa ukhetho.
Besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu luba lukhetho olungeladlame, ngoba siyahlala singabethukileyo, sihlale singabagijimileyo. Omama yikho sebesehluleka abaningi kungena ezikhundleni, bayesaba khona ukuthi babe behlukunyezwa abanye omama. Omama bangabona ukuhlukunyezwa bayatsheshela emuva, kanti-ke bekumele kube yi-50-50, omama labo bangene.
Umnumzana Kholeni Ngwenya oyisakhamuzi seMatobo uthi kakholwa ukuthi ukhetho luzayo luzaqhutshwa ngokuthula ngoba phambilini ukuhlezi ukuqhamuka udlame ngesikhathi sokhetho.
I-ZANU-PF funa ukuhlala embusweni ukuphela njengoba already sile 43 years ilokhu ibusa. Kodwa-ke along these 43 years ilokhu ihamba iluza ipower abantu bengayithandi ngenxa yezinzuzo ezimbi. Definitely ayisoze ivumele ukuthi kube le fairness kumbe kube le fair ground yokuthi abantu bakhampeni bekhululekile and bayevota bekhululekile, ngesizathu sokuthi iyakwazi ukuthi abantu bengavota bekhululekile umbuso lo izawuluza.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi seMawane eGwanda.
Ukuthula hayi angiboni kusenzakala, ngoba nanko-ke bona kathesi lwabhizi bayakhampeni bayabhoda dodudo wenza konke, kodwa ngapha nganxanye khanye ngani into yakhona hhayi ukwenza umhlangano kumbe kusemzini wakho kumbe kungani. Kumele ubone ukuthi akula nto enhle yenzakala kuwe, yatshaywa kumbe uyabanjwa, nto uyabona.
Unkosikazi Juliet Ngiwane oyisiphathamandla lasenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana eyohodas uthi bafisa ukuthi ngabe ukhetho luzayo luqhutshwa ngokuthula.
Umthandazo wethu ukuthi ukhetho waluqhutshwe kuhle, abantu bazihloniphe, abantu bahloniphane, abantu bathandane, bahloniphe amalungelo abantu okuthi ngilo lalo angazikhethela i-political party ayifunayo. Siyakubona okwenzakala kubo-Sudan, siyathandaza ukuthi kungafiki kuleli lizwe.
Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change esabelweni sezansi emaNdebeleni umnumzana Ntando Ndlela uthi uZulu lokwesaba ukuphatheka unhlelo zebandla labo ngenxa yodlame oluhlezi lusiba khona kwezombangazwe.
Nxa uhlangana labantu kumbe ubanxusele emhlanganweni, inkulumo yabo enkulu ekhona kuyikuthi bantu wonke umuntu uwaridi ngokuvikeleka kwakhe ukuthi iZANU-PF ayisoke ibuye futhi isihlasele. So ukwesaba kukhona ebantwini, kodwa njalo kule themba lokuba lolu khetho luzadala inguquko. Finally abantu beZimbabwe bazanele ukuthi bakhiphe umbuso weZANU-PF bafake umbuso omutsha okhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Umnumzana Malaki Nkomo oyisikhulumeli sebandla leZANU-PF ezansi emaNdebeleni uthi kuyize ukuthi ibandla lakhe linqoba ukhetho ngenxa yodlame.
Ibandla leZANU-PF njengoba ngihlala ngisitsho nje elikwaziyo ukuthi sinamalunga ethu angaka, njalo nje bekhangela la ngepopulation ekhona siyabe sikwazi vele ukusiza nqoba. Njalo nje umongameli welizwe uphume sobala mgcebo lo msekeli wakhe ukuthi batsho ukuthi khona abafuni dlakela abantu balelungelo lokuthi bazikhethele ubukhokhela babufunayo. Akula ngendlela ukuthi nxa susebhokisini uzathi wena ngisuke ngethuselwa ngisebhokisini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelela ukuthi atsho ilanga okuzavota ngalo kungakapheli linyanga. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.